Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande obesiphake indaba ngelimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree.
Okwenzakileyo ukuthi imota abesihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye Plumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona.
Uhulumende useze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya ebhalisa ingwalo ezigoqela ezokuzalwa lezithupha.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli koBulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ake abopha kwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla lesisi ePlumtree izolo. Isigaba sebulilima siza kuba lokhetho kuyona le impela sonto, kukhethwa abathathu abaza kuba ngamakhansila. Amapholisa abikwa befuna amaphepha emota kaKhuphe osowasuka kubandla leMDCT waqala ukukhankasela eleCCC. UKhuphe lequla lakhe bavinjiwe ukusuka kuroadblock ePlumtree, kodwa baze bakhululwa ngemva kwesikhathi bengetheswa ngacala. Kesizwe isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ebulilima kuward 1 iZimbabwe Republic Police Village Roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapholisa acela izincwadi zemoto ezihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zidlula zisiya khonale ebulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota ade zihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye Plumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona. Ngenhlanhla kadokotela uKhuphe naye ibikhona khonapho yona, kodwa bayihlulekile ukuthi bayithathe. So sizame ukuthi sibuzisise ukuthi hayi bashaya leyo imoda, ngoba bayayazi ukuthi vele idlula khonaphana zuku zonke siya kumakhampisi. Bathi hayi, i-oda evela phezulu. So lokhu kutshengisa ukuthi umdlalo lo esiwenzayo kwama-by-election awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-state ukwethusela abanye ababaphikisayo.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele umsakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Liqiniso, ngikhulumile nami nje nginje la uGqirha uKhuphe. Ngithole umlayezo osuka kuNtando, isikhulumeli sakhe, sokuthi sebebotshiwe. And then kutheke ngokuya kwesikhathi wangithinta yena. Kanti ngesikhathi bebebotshwa beke wakhuluma nami, beke wangifonela khona nje kade edinga ukuthi angitshele khona. And then ungase ngithole imessage ephuma kuNtando ukuthi sesibotshiwe. Ngase ngimbuza ukuthi ulobani wasekhonferensi. sisem ukuthi lo mama uqhiqa ukhuphe nabanye ke and then kwase kungamafonzi angasangeni ke so ngase ngikhuluma layo mama ke wase ngitshela ke late ukuthi hayi usefikile ngkhaya kodwa yeva kwangathi nje akuzange kwaba kuhle akuzange kwaba kuhle
manje wena uthini njengo senator ngodaba lona lolu olokubotshwa kwakhe
angazi ngingathini kuwe msakazi kulelo daba ngikhuluma njengo senator ngikhuluma njengomuntu ohlukunyezelwa umzali kubuhlungu ukuthi benze lokho abakwenzayo ngoba bezitshela ukuthi banamandla bengenza noma yini abayifunayo kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu khona ezulwini usahlele esihlalweni sakhe bahlukumeza umuntu omdala ngoba etheni ngoba yonke nje lento ayenzayo kuconstitution umuntu oconstitution iconstitution yamvumela noma ngubani ukuthi angaqala iqembu angasupporta liphi iqembu alifunayo enze konke nje akufunayo bayathatha la amapoisa angazi bayathatha kuphi bezowafaka kithi la ezosihlukumezela abantu abadala ala nihlonipho nenihlonipho ukuthi ngu-former deputy prime minister lo ngumama owaziwayo umhlaba wonke uyakwazi ukuremission ye-breast cancer bamtreate ngale ndlela bamhlukumeze bamthwalise nzima angikwazi ukuthi ngidescribe ngithi ngaphandle kodwa ibuthakathi obungeke budescribeke nje sibuhlungu isilonda lesi abasivusa kimi nabantu nje abantu bakubhekile akula umuntu okuthandayo lokho akula nje umuntu okuthandayo lokho kuyanyanyisa nje ibuthakathi obuphindwe ngazi kangaka kuyabonga msakazi
hayi lati siyabonga ngumnumzana Khalipani Phukeni obekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo Isigodlo seZimbabwe eSouth Africa size sethula umbiko sisola amazwi esiphathamandla sezempila kahle eLimpopo kulelo lizwe uDokotela Phophi Ramathuba wabonakala emfanekisweni wevidiyo ngeviki edluleyo etshela isigulane seZimbabwe sasikuleyo ndawo ukuthi siye kwelatshwa elizweni laso. LeZimbabwe lethule umbiko lesithi liphakathi kokukhulumisana lohulumende wele South Africa ngalolu daba. UDokotela Ramathuba wathi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abesigabeni asikhokhelayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo. In international relations and neighborly relations and diplomatic relations nxa isiphathamandla sakwelinye ilizwe singakhuluma sifake ibizo lohulumende wakwelinye ilizwe noma umongameli wakhona kusuka kube yinto edala ukuthi kugcine kusokuxoxiswana kuma diplomatic arenas so akusimangazanga thina nakancane nje ukusibona leso statement thina njengeZimbabwe Community South Africa lokho sime ekuthinini yebo ye kule nkinga kwezempila kahle le kula ku migration kodwa ke udokotela u MEC bekungafanele aqonde isigulane medical ethics azikuvuma ukuthi isigulane singaphathwa ngeempathy nangedignity lokho akunciphisi amazwi futhi awabekayo ewakhuluma nje nakhona sekungaphenduka kube yi-diplomatic rift kodwa ke kumele sizikhangele indaba lezinxa zonke from the beginning at a fundamental level basic level umuntu ongudokotela ofanana naye uMEC kumele abe kwazi ukuthi ku bedside yesigulana kusikho lapho kudingidwa khona indaba zembusazwe ngoba leso sigulana sinawo amandla okuphendula ukuthi singenzani uyayawazi yena ama channels aqondile ukuthi nxa kunenkinga okumele baqondane nayo uqondana kanjani kuma diplomatic
liyawakholwa yini amazwi kahulumende weZimbabwe baqinisile yini ukuthi bayakusola lokho njalo singabona sibile bethatha inyathelo eliqinileyo ngalokho.
Hayi, vele kuma diplomatic ties kuzoba naloko naloko ukuthi kufuqwafuqwane kwesinye isikhathi kungazwana, kodwa basically kumele babuye letafuleni bayezama uiron out indlela yokuphathana bengomakhelwane. Singoba makhelwane kumele sibe nendlela eqinileyo yokuphathana. Yebo, phela vele iSouth Africa iyakhala okwamanje ngeinflux yama migrants avelela kweZimbabwe, kodwa ke lokho akutsho ke ukuthi izizalwane zakwelakithi sokumele ziphathwe ngxele. Sesibonile thina kwabulawa uElvis Nyathi ngochuku olukhulu, asange sibone inyathelo elikhulu impela elitshengisa ukuthi sifelwe, sibulawelwe umuntu izizalwane zaseSouth Africa. Kumele sibuyele futhi sithi yena uhulumende wangakithi akazinuka amakhwapha. Okwenza abantwana belizwe lakithi bagcwale kuleli lizwe yikuwehluleka yena ngokwakhe ukuphatha elakithi life kwezomnotho, ku-collapse i-health system, nezomthetho nje, rule of law inga-observer, ezokuphathana kwezepolitics ziphathwane ngendlela yobudlwangudlwangu nokulwa. Kanti-ke nathi vele sizizalwane zeZimbabwe kumele sizilungisele inkinga zethu. So into leyi kumele siyibhalanse ukuthi singa gijimi kakhulu ekugxekeni udokotela.
Lisuthisekile yini ngendlela uhulumende weSouth Africa aphethe ngayo lolu daba ukuthi alulungisise?
Thina siyinhlanganiso besingakezwa yena uhulumende waseSouth Africa ukuthi uphawule thini, ngoba nxa sakhangela incwadi esuka ku-Department of Health sabona bethi hayi abamgxeki ndawo, akulanto nje impela etheni.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo enkulu uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya elobisa ingwalo eziqakathekileyo empilweni ezigoqela ezokuzalwa izithupha lezinye. Iningi lithi licela ukuba uhulumende alusabalalise lolu hlelo ezigabeni zonke zelizwe ukuze kungabi lesiminyeminye emahofisini, kanye lokuthi abantu bathathe lula lezi ncwadi kungela bugwelegwele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Uhlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha oluqale ngomabasa lukhangelelwe ukugqitshwa ngumpandula, lamukelwa kahle ngubulawayo othi ngabe alumi ngoba luqakathekile. Isakhamuzi sakobulawayo uMandla Chuma uthi uhlelo lolu malungami ngenyanga ezayo, kodwa lusabalale lusiwe lasemaphandleni eziqintini ezihlukeneyo zelizwe.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli koBulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi. Ayikhona lokho okuthi uyafuna isithupha uthathe izinyanga uloko usiyalayina utshelwa ukubana ubuye ngelinye ilanga uze uphele uthando.
Umnumzana Maluba Mhlaba uvumelane lomnumzana Chuma ethi ukusungulwa kwenhlelo ezigabeni beni kuzehlisa ubumenemene lenkohlakalo yokufumbathiswa kwabasebenza emahofisini kamsitheli ukuze baphumise ngokuphangisa incwadi zabanye.
Kuthi ngabe yonke constituency ile ndawo lapho kuphiwa khona izithupha kwenzela ukuthi abantu benjani bebe lamathuba ukuthi bazithole izithupha kanye lamabhethi, ngoba omunye umuntu uyaswela imali yokugada esiya komsitheli acine engasa thola ngithuba lokuthi athole i-birth certificate lesithupha, njalo sokumdepriva ilungelo lakhe lokuba ngumuntu ovotayo. Siyacela ukuthi ama-constituents wonke kabe le ndawo ezokutholela abantu izithupha.
Onwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba kulilungelo labantu ukutholiswa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Into efunwa ngabantu ukuthi babe lamandla okuzibusa ezigabeni lasezigabeni, bakwazi ukuthi benze zonke izinto khona lapho, hayi ukuthi baye Harare, hayi ukuthi bagade besuke eFordo besiya koBulawayo kumbe ngapi. Kumele zonke izinto zitholakale eduzane labantu, zitholakale eBhinga, zitholakale ePlumtree, zitholakale eBybridge, zitholakale eGwanda, zitholakale eNkayi, zitholakale eLupane Tsholotsho. Konke kumele abantu bakufumane khona lapho, ngama-passports, ngama-birth certificates, izithupha, konke konke kumele kutholakale kuleyo ndawo. Ngakho ke abantu abakufunayo yikho lokho vele okufunakalayo lasemhlabeni wonke jikelele sokusetshenzwa kanjani.
Kulabanye abathintwa umbhuqazwe owe-Gugurawundi abalokhe bengakafinyeleli ukuthola lezi ncwadi, abayibo abakhala omkhulu umkhosi besithi kabenelisi ukuzigadela amabhasi ukuyabhalisa koBulawayo. Ngakho-ke ngabe konke lokhu kwenziwa emahhofisini eziqintini aseduzane labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Did you see the headlines? Did you see today?
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela idolobho leBybridge kusasa, lapho azaphawula isakhiwo esisanda qedwa esomngcele wele South Africa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imibhobho esihanjiswe emapholiseni phansi kohlelo olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abazanikeza amapholisa imibhobho engelamalayisensi abasoze babotshwe kuze kufike isiphose amakhulu amabili yiwo asefikile awombhobho 185 asehanjiswe emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi labalandeli be-Studio 7. Angilawo amaningi, just nje ngidingi ebantwini bakithi laba endinokuzwa bekhuluma kakhulu ngalo mdala lo othi uNdebele waseNyamendlovu. Ngeke ngamuzwa lapha ekhuluma ngokuthi khona imiphakazi kakwazi ukuthi libandla vele likhona ngoba kakavezwe lamaralayo, kakavezwe lutho ngakhona. So ngithi ebantwini besindebeleni lingamzondele kakhulu umdala lo. Kungenzeka mhlawumbe umdala lo Mondoro just nje okwakhe wathuthela kwalaphana eNyamendlovu, so yingakho engakwazi ukuthi lebandla lesindebeleni kumbe lemathebheleni libizwa kuthiwa umphakazi. Yikho nje into ngikubeke bakithi bantu besindebeleni, ngoba omunye umuntu uyenzeka uthole ukuthi enje njengoba engundebele uthole ukuthi akusiso sibongo sakhe vele leso okwakhe nje umzukulu kondebele. Yingakho ibandla lemphakazi engalazi bakithi, simxolele umuntu omdala usemnyameni bakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7, livuka njani? Mina lamigama ngu-Adolf Shaba. Siyabonga kakhulu Studio 7 ngenhlelo zenu ezinhle, lokusithatha lisibeke kwenzeka ezweni lakithi sakhile. Siyabonga kakhulu. Ngibuye ngithanda ukuphendula umama okhulume ngendaba yokuthi kwenzeka isikhukhula eChimanimani, i-punishment evela kuNkulunkulu ngenxa ye-Gugurawundi. Hayi, lo mama engazozihlaza indaba ephakathi kwezwe kangaka. I-disaster kaNkulunkulu yenzeka nakubani nakubani, engazami ukuyithatha emanipulate iBhayibhile. Ngitsho nosathane uqobo lwakhe vele uyayenza le nto enziwe ngulo mama yokumanipulate iBhayibhile, lithathe lifunde ngale ndlela afuna ngakhona. Into yonke iyenzeka, kufana nokuthi umuntu engahlekelwa isehlakalo esibi kumbe afele kumbe abe involved engozini ukuze usithi hayi uNkulunkulu ompanishayo. Le nto ayilani, into eGugurawundi yenziwa ngumgabe lezani PF yakhe elabo futhi nabanye abantu bakithi abesindebeleni ababekhona. Sikhuluma abantu abanjengabonkala babekhona entweni efana naleyo. So yena engathi uma kukhulunywa ngaleso sikhathi ngento embi le eyenzeka ngeGugurawundi eyifanise njalo eyiselebrate ukuthi njengoba kwenzeka i-disaster komunye umuntu, sizibonile ocyclone bangenile la kubo-Tsholotsho, bangena endaweni ezihlukeneyo. into le efana ne national disaster singenzeka kubantu kungenani ukuthi wonile kuNkulunkulu ikhona into ethize ngoba labo bantu mhlawumbe abayenzakalelwe uzokhuluma ukuthi lesidumbu sabo siyagqitshelwa sibonakale into nale ihambisanayo ngapi le tech ground lento yenale ayikhulumayo azi abanye abantu bengazosihlaza ebantwini emhlabeni kunje so
amavuko ku studio 7 mina ngifuna ukukhuluma ngalokho okukhulunywa ngubaba umbuso mhlanga lapho baba umbuso akekho umuntu ovotela iZANU PF so lokho kwakuthukwa asikudeserve kodwa abantu abayinkinga yilaba abafana lo Thabo Mbeki lo Halima Motlanthe yibaba bangela ukuthi sithukwe sihlupheke ngoba bona bayahamba bayabizwa bahambe bayele bayethi ama elections abe free and fair ngoba bekwazi ukuthi banikwa imigodi igcwele imigodi yabo ezishabani lapha uThabo Mbeki lo Halima Motlanthe yibo abantu abarong yibo ababangela ukuthi sithukwe hayi ukuthi abantu bayahamba nxa sesuka ngapha bevoteli zana akekho umuntu osuka ngapha evoteli zana akekho
lichona njani baba Ntunga hayi thina siyachona baba hayi umsebenzi mbona ngendlela osithatha ngayo izindaba ubeka sibile ukuthini ebantwini engabe siyafunda silaleli ngoba ungakhangela ama election la yenzakale gugwe mahle kakhulu njalo iCC edliweyo la ngizwe ujakalo onguye isikhulumele sakhona ubeka kuhle ngoba uyathi ukuthi bona labo basondeli kade ngabe lati abalandeli sisebenze njengaba izikhulumele zamabandla singagcina sisenza lokho okokuthethisana okokulwa ikhangeleni ukuthi lo oyaba ewinile uyaba esebenza njani siphikisana njengakhona ukuze siye kuma-election mbona kungaba kuhle kulokuba sikhuluma kwesikhathi sice sithethisana sithini ama-election ethu engabe ahamba ngayo nale ndlela kwaba kubi nje kuphela kwaphana lapho kwachaywa khona ama-journalist hhayi lakho lokho kwaphana kwaba kubi kodwa ngeqiniso kungendlela okuhambe ngayo ama-election abe mahle akuzwakalanga umsindo ngitho
ye salibonani ku-studio 7 kunelami igama ngu-Adolf Shaba siyabonga kakhulu studio 7 ngokupha ogawule ithuba lokuthi beqambele amanga izwe betshela abantu lento abantu abayibona nsuku zonke ngoba lento e-political violence abantu abayizwa abayayibona bayibona every day yenzeka yonke indawo la ikakhulu manje ebulilima kulezinto eziningi kakhulu ezenzakalayo so engazama ukuqamba amanga engumuntu omdala kodwa hhayi ake kuze kuba sendawo abantu bayayazi yonke lento basuka bona bazi-expose emphakathini abantu bebekwazi ngibuye kule ndaba yabantu laba be-MRP bekhuluma izinto eziningi bekhuluma ukuthi umqondisi ukhulula abantu akeke besitshele ngomqondisi umqondisi umuntu ongeke wakhontest ukuba ngukhansela wini besitshele ngokuthi ukhulula abantu ukuze sibone ukuthi umqondisi lo ngumuntu othandwa ngabantu ngakhontest sibone at least ukuba ngukhansela kumbe u-MP sibone ukuthi uzawina na ukuthi bakhona yini abantu abamthandayo abamlandelayo hayi khona nje abantu baya beqina ukukhuluma kwi-studio 7 ngiyabazwa kakhulu laba bezama ukuzifananisa labo TCC khona iqoqo lalo liyake lizama ukuzifananisa lenkomo kodwa ngeke lize libe yinkomo never i-MRP incane kakhulu kulokuthi kulabo TCC ukuthi ngazifananisa naye asiyiba ayibalwa vele ifana lento engekho
ibingelele salibonani balandeli be-studio 7 lani basakazi igama ngu-Joseph Mkhokheli bengicela laba bakhuluma kabi nge-MRP besicela ukuthi bake bayiyeke i-MRP siyazi abaningi labana abangabathengisi ngoba leli bandla le-MRP mangililalela kahle linceda abantwini bemhlubulweni wemathebelelendi and lifuna ukuthi abantu bemathebeleleni bengancindezelwa ngendlela abancindezelwe ngakhona ngitsho ekuqatshweni lapha usukisele ematitsheni ubonensi emapholiseni bantu zokukhulumisa itshona ulumi lolu lwangapha kithi sebelubulele so ibandla leli lilwela amalungelo abantu laba abaliphikisayo siyazi ukuthi bangabantu abangabathengisi abadlathi nahayi laba bantu bemthwakazi libayekeleni impela bakhuluma iqiniso bazolikhipha egipito noma abayiminyaka engu-40 years kodwa bazophuma labanye bazathunguluka amehlo sebebaninga sebethungulukile bebona iqiniso ngiyabonga lisale kahle
salibonani bakwethu salibonani okokuqala ngithanda ukuthi ngivingelele bonke abasebenza ku-studio 7 nesinti ngiyalithanda kakhulu lisebenza kakuhle bantu bakithi ngokusibalela izindaba okwenzakalayo siyalibonga bobhuti bethu labosisi khona lapho Cape Dube untungamile lapho ebonke lengabaqambanga ngamabizo sithi hayi inkosi ayibe lani madoda labosisi libe lamandla angapheliyo lihambe lisinika izindaba ezenzakala elizweni lakithi laseZimbabwe
litshona njani isihlobo kezo zonke izindawo elathi siyaphila ubuhlungu obukhona nje abantu baseSouth Africa sebecotshwa abanye ngama-citizens abanye ngabalamizi ukuthi baqondaphi kudaba lobuhlungu nje lusikusiza ubuhlungu lusiphathi kahle uNkulunkulu ngabe uyathontisela ilanga bekuye kuqande ngoba izwe lakithi bakithi kalela msebenzi sizala eZimbabwe kula msebenzi akula ukuthi bazaqala ngaphi laba bantu becine ngaphi so siyabakhalisa sikhala labo siyabonga
hayi lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika usenator wesigaba seSouth Carolina umnumzana Lindsey Graham uthi nxa wayengumongameli umnumzana Donald Trump engabotshwa athoniswe kuza kuba lo mvukela kwele Melika. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela elokutshotshozela umvukela lolokusa amaphepha aqakathekileyo emzini wakhe.
Ukuhlaziya ngingaboni ubufakazi obuqinileyo obenza ukuthi angaze athonisiswe. Ngilokhe ngisakhangelele ukuthi kusadingisiswa. Balokhe besamgombolozela nje bemgombolozela. Ngithi yena onjengentaba kathi sinqaye ngu-former president onjengentaba. Intaba leyana yokuthi awuphongi uyiqonda uyikhwele uye phezulu. Kodwa ufanele ukuthi nxa uzayikhwela ubulokho uyibhoda 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 uzoyefika phezulu kwayo. So ke basambhodelela kathi kodwa ke ngezinto esezibuthelelwe ezikhona enxa ungakhangela uJanuary 6 insurrection leyana eyenzakala laphana nxa kuyikuthi sibili licala angiboni ukuthi uphuma njani laphana ukuthi angazigeza ukuthi kangilacala kulokhu mina zange ngitho lutho kulokhu anzange ngenze lutho kulokhu hayi wahlala wabukela i-television abantu bebulala isigodlo se-America. Yena enguyo number one president yokuthi wayengabiza i-Air Force, abize i-Guards, abize konke lokhu ukuthi kuyeqinisa into leya. Wakuyekela, wakutshotshozela, wakuthabela ukuthi kwenzakale lokhu. Angibona ngathi kulicala khonoko mina elingambamba. Okunye yikho khona lokhu kuthatha esesuka embusweni, abeselayitha ama-documents aqhakathekileyo ayimfihlo ayiwagcina emzini wakhe. Wayefuna ukuthi awenzeni, wayefuna ukuthini ngawo, wayewagcinelani khona ngale emzini wakhe. Lakhona lokhu kulicala.
Yena umnumzana Trump sizwa besithi ngemva kwezehlakalo zonezi usekelo lwakhe lungani lukhuphukile. Kungakutshengisani lokho?
Hayi, lokho okokusekelwa kwakhe ngiyakuzwa. Mina ngibona ngathi kungumlilo wamaphepha nje ukuthi kukhona khathesi ukuthi kuyaphuphuma ngoba kuzwakele ukuthi kuhanjwe wayasetshwa kwathathwa ama-documents emzini wakhe kuloji yakhe leyo emolo laka leyo. Kodwa ke mbona ngathi kusiya phambili kuza kwehla khonoko. Kuza kwehla ngoba ama-elections akhona ngo-November. Kusukela kathesi kusiyafika uNovemba kuyabe sekulezi zinto eziningi ezinye ezenzakeleyo phakathi konalo. I-politics ye-America iyatshintsha masinyane. Namhla kungatshona kunje, kusasa kuvuke sokuyilokhuyana sokungokunye. So ke ngibona ngathi ukusekelwa kwakhe lokho kuphuphuma lokho okukhona kathesi ngokwakhathesi ngoba ungakukhangela nje sokungathi kuyehla. Ungalalela la madoda we-Fox 4 inews lezi Fox 4 bebe kuphehla kakhulu. Kodwa ke kuthengi ngemva kwensukanyana ezithize zokuthiwa khona kakukhutshwe ukuthi kwenzakaleni, kwenzakalenjani, basebengathi bayehla. Khathesi kabasakhulumi kakhulu ukuthi kuphambanisekile. Hey FBI ye kwanjani njani kwayale kwayale, sebengathi baphonga udobha nje inews lapha lalaphana bebutheleli ukwenzela ukuthi isikhathi sabo sihambe.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha esigabeni se Texas. Isikhathi asavuma uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree. Uhulumende seze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithwa sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingafuna ukusithola lingasithola ku-www.voaindebele.com.